umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lezokulima esigabeni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyochinda ababhadali lutho abalimi. Kuphinde-ke endaweni ezilochinda baphiwe le-trekitha ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isaka elilodwa lika-compound, isaka elilodwa ele-ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama-GMP depo konke eMathebeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawuthi sikuthi ngama-small grain, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho-ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngethamza lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari, February, March. Kuvame ukuthi-ke uzibambulela ukusiya kumbimbitho. Nxa kuthiwa liyaba lilutshwana kwesinye isikhathi kithi kutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama-mid season dry spell, lapho esiba mhlawumbe lamaviki amabili, amathathu, amane izulu lingani, okuya kwenzeka ukuthi isilimo sethu sigcine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma eNdiweni Village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba lasiyekunyaka singazange silime, asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kuke lamo-fertilizer kunje nezulu kukhandele nezulu ukuthi kumbe lizana, ngoba i-fertilizer ma singayikhiwa ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi ngabantu uhulumende ingangenela ithumele amadona esinike inhlanyelo kumbe silungiselele kwezelezile igodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholise amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo ohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Tambo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.